So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-13 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale lephalamende lakweleBritane izolo licubungule ugwalo olulotshwe ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala aluloba esejele leJigurubhi. Ezinye izikolo emaphandleni sezimise ukubhadalisa abantwana imali yama-school fees lanxa ezinye lokhu zihlawulisa.
Bona nezikolo ezingu-7 engifonekizwe esisodwa yibabathe khona basamile okwefees ngoba akukaqondakali ukuthi kuzaba maharamba siko, kodwa kwezinye izikolo ifees banayo.
Abenhlanganiso zokholo lwesiKristu kanye lamabandla ezombusazwe amancane sebesole ukutshaywa kwabasekeli be-CCC ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngamalunga ezanu-PF komrewa North.
Akula muntu olekhanda elifaneleyo sibili engasapota into ezwayi-violence ngoba imbi iyalimaza isigaba, iyaxazulula abantu, iyenziwa nto engahlalisani kuhle, iyabulala ubuhlobo nokuninzi okuningi okuhle.
Ugatsha lwezemithelo olwezimra luthi abantu abahola ngedola leMelika bazamele babhadale imali eyisilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini i-20% yemithelo ye-tax.
Laba abakubhadalayo wona employer services render, if you do a service for a registered institution, baza kubhadalisa i-withholding.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idale lephalamende lakweleBritane izolo licubungule ugwalo olulotshwe ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala alulobe esejele leJigurubhi. Leli dale livumelane ukuthi akusoze kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe ngenxa yodlakela oseluqhamukile. Uhulumende weZimbabwe walobela umanyano weCommonwealth esithi ufuna ukubuyela kulinhlanganiso, kodwa amanye amalunga edale lephalamende lakweleBritane athi kumele kuqale kukhangelwe ukuthi ukhetho luzaqutshwa ngokuthula na kungela kucilibezela andubana eleZimbabwe livunyelwe ukuphenduka kumanyano weCommonwealth. Ezinye izikolo emaphandleni sezimise ukubhadalisa abantwana imali yama-school fees lanxa ezinye zilokhu zihlawulisa. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi uzaqala kuyonale ithemu uhlelo lokuthi abantwana bezikolo zemaphandleni bengabhadali imali yama-school fees. Sixoxe lomzali umnumzana Obed Dube njalo oyimbongi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngilabantwana mina abambalwa engibabhadlala esikolo, ngike ngahlala ocingweni ngibuze ezikolo. Bona nezikolo ezingu-7 engifonekizwe esisodwa yibabathe khona basamile okwefees ngoba akukaqondakali ukuthi kuzaba maharamba siko, kodwa kwezinye izikolo ifees banayo ngoba ifees bayakhulunywa ngayo last year yagazetwa yi-Hines of Government ya-approva. So angazi ukuthi njengoba ya-approva yayingake i-approva abantu bezafunda mahara, angazi ke njalo ukusasa kwalo tshintsho kumbe kuzahamba njani. Kodwa okwakathesi ezinye izikolo ezisemakhaya sibili, mina sengibhadala i-school fees. Ngikhuluma ngesikolo esinjenge-Crosby ngibhadala i-school fees, isikolo esinjengeChibila isiyachilaba i-secondary, iKenyandavu primary school sengibhadala i-school fees esalonyaka.
Yona iyimalini ebhadalwayo emakhaya khona ngapho eyabantwana besikolo?
Ziyachiyana izikolo, kodwa mbonani average ziqalisa from $13 up to $50 yi-range ye-school fees esengisizwile sakhathesi.
Usuke wezwa yini ukuthi bakhona abantwana abaxotshiweyo ezikolo ngenxa yokungabhadali ama-school fees?
Hhayi, angikezwa ngomntwana osexotshiwe sibile emakhaya oxotshelwe i-school fees. kodwa esikhiweni ngapha abantwana abaningi sibili bayabisile ekhaya, especially ama private school vele kaungena ungabhatala ngeschool fees ikoxotshwa khona, kodwa kwezinye izikolo hayi bengakezwa abantwana ababuyisele emakhaya ukuthi akufuneka ischool fees. Uhlupho nje kuphele esengiluzwile nje ekuxoxeni lasekuhambeni lapha, abaningi abantwana ababhala ugrade 7 abangabhatalanga ischool fees, izikolo ziyala ukunika abantwana labo ama certificates ukuthi bayedinga indawo yesecondary. So mbona ngani abantwana basengozini enkulu kakhulu sibili, ngoba isecondary udinga indawo ngeresult ka grade 7, ngale zikolo babamba ama results bathi bafuna imbadalo yemali yabo yefees.
Lo ke ngumnumzana Obert Dube ongumzali njalo eimbongi ubexoxa ecingweni le studio 7 esedolobheni le Victoria Falls. Abenhlanganiso zokholo lwesiKristu kanye labamabandla ezombusazwe amancane sebesole ukuchaywa kwabasekeli be-CCC ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngamalunga e-ZANU-PF eMurewa North. Inhlanganiso zokholo ezibalisa eZimbabwe Council of Churches kanye leZimbabwe Catholic Bishops Conference zethule imbiko zisola kakhulu loludlakela, njalo zithi amapholisa kumele abophe bonke ababonakala kuvideo esenkundleni zokuxhumana bebhaqabula kakhulu ogogo labo abangamalunga e-CCC eMurewa besithi kungani beqhube umhlangano webandla labo bengavunyelwanga. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi wazise izolo ukuthi ngemva kokubopha umsolwa wokuqala umnumzana Nevachi Mutsashu oleminyaka yokuzalwa ngamajuma isithupha lasikhombisa 67 sebebophe abanye njalo abasolwa ababili, uPaul Kachiku oleminyaka engamajumi amathathu 34 kanye lo Dignity Ndatso. Ukuhlaziya lolu daba uNtungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lomkhokheli webandla leNationalist Alliance Party oncintise kukhetho luka-2018 njalo olilunga lePollard umnumzana Divine Mhambi lomkhokheli webandla leDemocratic Union of Matabeleland iDuma. Umnumzana Khulekani Gejenge Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Akula muntu olekhanda elikwanileyo sibili ongasupporta into ethiwa yi-violence, ngoba imbi iyalimaza izigaba, iyaxazulula abantu, iyenza kwamuntu ongahlalisani kuhle, iyabulala ubuhlobo lokuninzi okuningi okunjalo. Kodwa-ke sisesenomsebenzi njengesizwe ukuthi sizwisise ukuthi aseyakhe imbangela ye-political violence leyi. Iyangidanisa kakhulu ukuthi iselakulalako kulithuba lokuthi abantu behlale phansi bekhulume lezi zinto bekhangelene mathupha, kodwa abanye bakubona kuyinto eyeyisekileyo asebeyisebenzisa ukusona ipolazi ku-20 ipolazi. Kuyizinto zonezenza ukuthi lana abantu bebe-spirithi sokuzama ukuthi silunge lo mhlupho esilalo emzini wethu kugcine kusuba lithuba. Ngakho-ke ngamaphitha engingakutsho ukuthi hhayi singathi bahlangani kakho, kodwa lathi
Baba Ndlovu, sisiya nje kukhetho, ibandla lakho lilungiselele yini ukumelana lodlakela lolu, njalo lizamelana lalo njani kahle kahle?
Iphathi yethu thina eduma baba Ndlovu, udaba lokhetho sibili silungiselele kakhulu, njalo sibizi sibizimpela sidinga ama-supporters. Udaba lodlakela le-violence baba Nkomo yinto esihluphe kakhulu kwelakithi labezimbabwe lapho. Ngizwa lo baba lo we-Pollard esithi yena abakahlangani lakho njani njalo kumele abantu babheke i-root cause. I-root cause ikhona, i-root cause yi-ZANU-PF. Kube akula ZANU-PF eZimbabwe kube akula dlakela yinto zona lezo. So yena njengomuntu okuPollard vele akasoze ahlangane lakho ngenxa yokuthi ngabantu banye wadla bonke. Ngakho-ke thina abeduma udlakela sililungisele sibili, noma ngubani ozama ukwenzani sizomelana naye, asinandaba ukuthi uyenzeni, singabantu beZimbabwe sonke.
Baba Mhambi uyamuzwa yakhuluma lapha ubaba Ndlovu. Kanti njalo lina njengabantu abakupholadi kalibonini ukuthi kufanele mhlawumbe libiza umhlangano njengamalunga akupholadi njengabaholi bamabandla achiyeneyo likhulume ngodaba lodlakela lolo.
Ngiyakwazi kuyisibingo ukuthi na amagama ethi ayithethwa emuntwini la uthi usukuma phambili uresponda ngolaka nangenzondo kodwa ngizazibamba ke njengokuthi engithe sizama ukuba progressive ngingarespondi kubaba oweduma ngendlela yena angichaze ngayo bese ngisiya ngikhuluma phambili sithi ilizwe lethu ukuthi lize libe nokuthula kumele sivisise ukuthi yona i-violence kanti kuyini imbangela yayo kuyini omunye lomunye abuye lo mqondo wakhe awufake etafuleni as I am saying to him kulula ukuthi i-violence ibangelwa idlala ithile njalo ngifuna wonke umuntu evumelane layo into ubaba uduma oduma angasoze kutshele yona yokuthi thina njengopola sike sahlala phansi nomongameli ngiphendula umbuzo wakho womhlangano sikhuluma ngendaba ze-violence ngabona kuba 2 or 3 months back sikhulumisana lo-president ukuthi i-violence iyasikhathaza.
Baba Ndlovu ngamafitshane akuyigqibe kuyini ongakutsho kuZulu weZimbabwe kuyiwa nje kukhetho?
Mina ngithi abantu bakithi beZimbabwe ngicela bazibambe bazithole njalo bakhankase bethule kungabi nodlakela kungabi nodlame lo ozovusa udlakela kuthi kunumuntu ovele ophila ngalo. Ngicela ke mphakathi wakithi sikhankase sithuthi sibone yena lo oziphembe ngodlane ukuthi ukuthi kanti yena ngubani sabeni ke sikhankase ke sithuthi singabantu beZimbabwe niloku wokho mingcele kube njani njani ingcele ivele ikhona emhlabeni wonke nje omunye nomunye umuntu ophile emhlabeni unalapho ahlala khona unalapho avele agcine khona njalo ukuthi yakukuphi nakuphi nakuphi vele kunjalo loku ngeke sikubalekele.
Alo-ke ngumnumzana Divine Mhambi, umkhokheli webandla le-Nationalist Alliance Party, obexoxa indawonye lomholi webandla le-Democratic Union of Matabeleland iDuma, umnumzana Khulekani Gejenge Ndlovu. Ugatsha lukahulumende oluqoqa imali zemithelo yelizwe iZimbabwe Revenue Authority kumbe iZimra ngamafitshane kule viki yethule umbiko ichasisa ngemali yomthelo wama-taxes okumele ikhokhwe ngabantu abahola idola leMelika. IZimra ithi lanxa kunzima ukukhongozela lezi mali bazaqhubeka phambili ngohlelo lokwazisa abantu ukubana labo abathola iholo eliphakathi kwamadola alikhulu lanye lamakhulu amathathu $101 kusiya ku-$300 bakhokhele amakhulu amabili ekhulwini i-20% yemali abayiholayo. Ukuhlaziya lolu daba uGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lengcwethi yezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
The first point of protocol, Jenna, is that we are saying you can justify it to increase our tax rate. The currency is a very strong currency. And secondly, our country has shown that they have no capacity to manage our tax inflows because of abuse and bad government. So there is no justification in increasing. We are trying to encourage a consumer expenditure and investment and increasing the tax and the rate of spend. And so it's contradictory.
I want to celebrate it all. I want to
celebrate it all. I want to buy it all in my US dollars in the first place. Because they import local currency as the current or first choice in terms of even our civil servants. Civil servants are not getting foreign currency. So, most people that are employed here, it's actually our informal sector. So, where did they get that information? And how do they justify our statement? They're going to fill in unregistered and unrecorded income, benefits. So, everything is just guesswork.
So imali abazibizayo ama 20% kusiya ku 30% imali yakho na inhulumende uyisebenzisa njani?
That's another stage, ngoba every government has got the right to collect taxes. So it's a question of whether they deploy those taxes equitably. But Now the regular regular quickly with Avanti Bahola and $1. For instance, I'm a mind if the company a wholesale which actually charges the pay GM, but there is no evidence which there are enough people our whole formal which are one to go battle I'm a taxes in foreign currency. It's a very bad policy statement that is based on conjunction, not justified.
Kuthi laba abaku informal sector laba abazisebenzelayo uhulumende uyakoreka yini imali bayakhokhela yini bona imali zama taxes kule system yini eseyafakwa in place ukuba na kuthathwe lezi zimali.
Right, what they did was until vele kuvele kulezi EAT yani ephathelana nenkonzo, kodwa if you are self employed laba abakubhadalayo wona for your services rendered, if you do a service for a registered institution baza kubhadalisa i-withholding tax nxa ungaphuthisanga i-ITF tax certificate. So anti mina nini independent consultant, so if I do work for UNDP or for ZFE or for whoever Harare City Council, if I don't produce EITF tax clearance by charge abone yaba charge ayo withholding tax, so it is nako na it seems to be working very high. I mean they pay about 30%. So as long as you are self-employed and informed, but you are rendering service to a registered institution, that institution is the one that is under the obligation to charge you withholding tax of 30%.
Kuyino ongakukhuthaza kubantu abalaleleyo nxa sokubuya kwindaba zokubhadala lawo ma-tax?
Phela mina inkinga yami ukuthi khona vele umthelo wethu is already very high, and so it is up to us as citizens to argue our case even through constitutional court with the arch. We are among the highest paying tax nation in the world. I think we're in the top 20 or so, like Ireland and so forth. So now we remember the electricity for which our coolest umuno to Elysia and the very consumption of the investment, the massive incentive. The final thing to Kulumela, the Bank of War Womb Tate, Uti Archie, Ukulumela Law, the Hansen Petain. So even the Litina, feeling meeting, I want to ask if it's going to Kulumente, Intimate Izima, India, Dina, now to cut it up with the money, I'm satisfied in my way to defend the way we need to educate our own. So we need to Tina, if it is Kulumela, which can be more than a little Olympian or Kulumente.
Alo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yezenotho obexoxa ecingweni lo gainer ku Medicide West Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF umnumzana Chris Mutswangwa wethesa umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa icala lokwesaba ukhetho. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi amapholisa alimukisa abachayeli bezimota ezinkulu ama-trucks ukuthi baqaphele izikliwi ezibamba inkunzi abachayele emgwaqweni weTirundu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ngiyalibingelela lonke bakithi thina singapha ejundi bakithi, and sithwele nzima libona kunje njengabantu abangamasaphu azi le nduna yethu lapho babusa manje lapha uyasicela imali yokuthi ayilungise imoto yakhe singamasaphu kwadlula 200. So yena ucela ukuthi $4 ngomuntu, umuntu ocela angikwazi ukuthi uyagazetha yini imali, yena ecela abuyathi uyayekela ukukhipha libhala ibizo lakhe phansi asikwazi ukuthi ucela okunjani khonoku. So sizamnika kakula nto esingayi yenza njalo besicele ukuthi khona nje imoto yakhe sithi yona ifile. Hayi, kula maChina lapha kithi lapha alabo makanika bezimota lesi, and kula makhiwa lapha nekomuna mayinda pana bonke abantu bendaba yakwanisa ukukanika leyo mota leyo, kodwa yena uthi hayi kafuni ukuthi ikanikwe khonapho, ufuna ukuthi ikanikwe esikhiweni imoto yakhe leyo kahulumende leyo. Madodini, corruption izasithwalisa nzima lathi masabhuze sifundisiwe ke leyo corruption, asazi ukuthi khona izaphila yini kumbeni, kodwa hayi mbone ngayo bathi kade sisizala silukubekele kungabazukulu kungabantwana into eyitayitwa yi-corruption day. Siyacela uhulumende nxa kuyikuthi iyayizwa leyo nto leyo, hhayi uhulumende akazama ukusikhuzela induna lezo bakithi. Ngoba umuntu ocelayo kagazethi imali ngimnika mina engiyifunayo njengosabhuku wakhe. Ah, sithwele nzima bakithi, siyacela uhulumende nansinda.
Mbingelele Studio 7, mbingelele abantu bakithi. Hayi mina ngifuna ukuhalalisela lokubonga nje lokuzama ukusibonisana abantu bakithi madoda omama iqiniso libulali. Khala ngezano PF style qiniso lathi ngiqiniso ngathi silala. Since umthwakazi ekhona bhekani into zitshintshile. Umthwakazi ngathi uyabuka sisinthwa Republic Party khona amamela amakhansela amaphathi asemashonaland ayefaka abantu babo besishoneni la emathebeleleni. Since umthwakazi ikhona yakuphika lokho sekutshintshwa izinto izano PF la sifaka amakhansela zangapha komthwakazi endaweni yabo. I-CCC la yenza njalo kodwa sibe babengakwazi lokho babekwazi babekubona kodwa babedlala ngathi besibona njalo abantu abalanqondo. Namateacher nayo bazokufaka amateacher asesindebeleni emathebeleleni. Kwakungekho lokho kodwa babekwazi kodwa benjani besibona njalo abantu abalanqondo bakudlalwa ngathi. Since umthwakazi ikhona baqala ukutshintsha izinto. So umuntu okumele abonge umthwakazi Republic Party hayi i-CCC hayi izano. Nesithi viva umthwakazi iqiniso lelo. Libhekele eSouth Africa i-ANC mayenza ubutsotsi u-EFF uzayibona kuphela uzayiveza itsotsi lokho ukuthi bayenze ubutsotsi lapha nalapha. So ikhona ubona eSouth Africa into zidosa kahle ngoba kukhona umuntu oziphathe nje angavumi ubutsotsi. So lathi asiyibonge umthwakazi ngoba isenza lowo msebenzi. Asiyibonge nje asivotele kumakhansela amameya. Abantu bakithi asekele ukuthanda ukusupport into zasemzini azisilethele lutho. Angifuni kuba mude ngiyabonga.
Njani linjani Studio 7 siyabulisa siyabingelela hayi siyajabula ngendaba ezinhle phakululela zona zichisa mina wami umbono bengifuna ukuthi nje ngithi kubantu bakithi ake simeni kancane ukugxeka kakhulu obelieve gawule labo Joseph Chuma labo Wishman Ncube nje omakhuphe sike sizinanzelele thina ukuthi kathi sina simsulwa na kungenzeka sigxeka bona abantu kathi abantu abayinkinga yithi thina abantu ngoba thina yithi abavoti bakhona yithi abavota kungani kathi thina abantu bemandebeleni vele singavotela amabandla lakithi kunje singaba solo Joseph Phuma o believe kaule angaphuma ku ZANPF evulela kibantu zamvotela na angeke umvotele so lapha umuntu lwana usemsebenzini usebenzele isisu sakhe bangathi hamba ukukhuluma ukuthi umnanga kuthe uza lethu Jesu eZimbabwe uyakhuluma konoko ngoba uthunyiwe usemsebenzini ufuna ukuhola uma khupha uphumile wazimela sambona njengenyama echileyo wabona la ukuthi abantu bangithi bangicabangeli sebuyelile kona manje sizakhala futhi omakhuphe abathengisi bafunani le kanti thina ithe sirongo asizameni ukusupporta abantu bakithi asinike nina ama-politician akithi i-power sivotele amabandla akithi nampo umqondisi bazidinga thina asimeni ngemva kwabo ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Mina ngikhuluma igama lami nguJoje. Khuluma ngiseBotswana, ngilokudana kakhulu. Mangizwa njalo ukuba iCoronavirus isiqalile njalo eZimbabwe. Lokhu kufakaza obala ukuba ngamanga la khulunywa. Manga luhlaza athe joko. So kungani kanti bekuhlanganisa lokuthi we are towards elections right now. But bayaqala nje ukukhuluma ukuthi abasafuni imbuthano lokhu lalokhuyana. La ngamaqhinga nje kumgceke ukuthi bazama ukudisturb ama-gathering abantu imihlangano ngoba bayazi ukuthi lapho abantu behlangana kulapho okulungiswa khona okunengi okuqondana lokuba sikhuphe le iZANPF lapha i-disturbance nje abaphezu kwayo lokhu ngikhuluma lani ngamazwi abuhlungu ngoba hhayi bakithi sikhathele ngeZANPF sikhathele ngomnangagwa sikhathele ngamalunga eZANPF bahlukuluza abantu ngathi bona yibo abalamalungelo emhlabeni kanti yena owabanika ukuthi bona ilizwe leZimbabwe ngelabo nguba nibakuthatha ngapi lokhu sebezenza bona onkulunkulu kodwa labo bengabantu abafana lathi abayekele imikhuba yabo ebolileyo le abayekele abantu bekhulula ilizwe abayekele abantu bephuma ebugqilini hayi ukugqilazwa sigqilazwa ngabanye abantu mashona kuyini kanti kumangalisani kanti bona bafuna ukukhokhela ngendlela ethi bona yibo yibo kanti vele bangobani abaphume asibafuni e lo nyaka siyatsho nje ukuthi babhayi ZANPF babhayi mnangagwa babhayi Chiwenga bonke kabaphume baluphele laba bantu kusitsho ukuthi le micabango yabo isiluphele bona ngani umuntu ogugileyo vele akusamelanga akhokhele abantu yikho kubulala even lezigaba emakhaya ezabelweni amasobhuku ethi usobhuku khulunywa ngomuntu ohamba edondolozela esiyahlanganisa abantu kuyini vele oza kukhuluma ma usuphethe udondolo ukufakaza ukuthi igodi lakho lokufa seliseduze abasibekezelele lathi sithola amathuba ukuthi lathi sikhokhele ngoba phela yona inkunzi ikhethwa amathole bayibona befuna ukuba zinkunzi ezingapheliyo sebe injanja akabazibona ukuthi sebe injanja bo abasinike amalungelo lathi siyakufuna ukuba zinkokheli ngiyabonga
studio 7 nifuka kanjani izihlobo ezithandekayo hayi mina ngiyimpile mbingelele bonke ontungamile inkomo labo sithandekile labo Krisigandi labo Tanonongawande bakithi thina sile sicelo singabantu basemathoriland ingathi flow from plant kuze kuyetisholotsho bakithi silohlupho lokutshontshelwa izinkomo and amapholisa asemadlambuzi ngathi sisele ebhesini sili kobhutshe kukhuphuka amabhesi wonke nalana angapha eplant kuzothi asetsholotsho kususela lapho aqala khona kubodonda khonale kusiya kubodlamini khona ngale amapholisa la asicekela phansi ngoba noma sireport ama-cases uyareport ikhesi uhambe ulobufakazi umuntu lwana beyekele kubuya bezombopha abantu kabasatshontshi bakithi sebethathela izifuyo yidonki inkomo imbuzi singathi mhlawumbe zidwa ngamakhaka kodwa lazo ziyaphela kodwa inkomo kulamatraka ahambayo ebusuku abahamba bethenga kabakulile nkomo bayathenga uzakuthiwa nguyena lwana othenga inkomo nguyena lwana othenga inkomo nkomo zakhona ezithengayo kazikuliyo noma singazama ukuripota khonokho akula sizwe esilutholayo angazi ukuthi singathola njani umkhondo walo sayijeni owayekhuluma kobulawayo besechecadry park ukuthi singamthula njani siripote kuye mhlawumbe ama-cases ethu angazwakala yabo ngicela lami ke lifunde yami ngo-2023
Studio 7 linjani bantu basakaza abahle abasakazela indaba ezimnandi ezingakhulunywayo ezimbabwe siyabonga sibili ngadinwa qhubekani sisakazela kanti inews zami lalindumezela zona ize kuseni sekuthe nya sokutheni tunga ngikhumbule ibheja elidala ngenews lezo ezekuseni kakhulu ngiyabonga ungithumezele
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp. Ukuzemelika amabutho akwele Ukraine alandule imbiko yethulwe ngele Russia ethi amabutho alo enelise ukungena emigodini yesawudo edolobheni leSoleda. Imigodi le iqakathekile ngoba ingahluthunwa ngele Russia kuzaba nzima ukuthi amabutho akwele Ukraine enelise ukuthola uncedo oluvela kwezinye izigaba zelizwe. Ukuhlaziya impi le sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Ngiyabona ngantwa izaqedwa yisikhali ngoba siyakwazi ukuthi umongameli welizwe le Russia uPutin vele I don't think ngumuntu ofuna ukuzwisisana labanye ukuthi bawelelane. Sibona ukuthi impi le was not supposed to be in the beginning, but after that se bulalisa abantwana abaningi ama-general amaningi asefile khonapha empini yona le and they have not got anything. Izikepe eziningi have been sunk and things are not going his way. So ukungathwa kwakukhulumelanwa he should have accepted ama terms e Ukraine ukuthi iRussia mayiphume e Ukraine all the way back to Russia and kuzaba le peace khonapho. Ngiyabona i 36 hours ababezicela lezi as a Orthodox New Year hayi ama Ukrainians athi babe yenza khonokho ngama peace treaty okwesikhathi. But then uPutin wayengalandeli into ayeyikhulumile.
Umbuzo wami wokugcina, ubona njani impi le eqhubekayo kwele Ukraine? Iyatshengisa yini ukuthi ingaphela kunyanga ezilithwane ezilandelayo kusetshenziswa izikhali kumbe ukukhulumelana?
Give it, I think, until summertime, abo May khonapho. Ngiyabona ngantwa impi le iyabe siphela ngoba amazwe wonke sejikela izikhali ezispecial ezisebenziswa in America, France, UK eziningi and they are training i-Ukrainian army to be super professional from what they were. So by May konapho labo April siyabe sesibona ngathi impi yabe siphela ngoba iUkraine iyabe siqine saka ngiyabonga.
Hayi, lati siyabonga mnumzana Tim Muringayi ngolandela ke ezombusazwe. Sigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, sidibaneni njalo ngomvulo ekuseni isikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande, libe lempela sonto elithukele.